Impile ibikwa isile skate site kalile, njalo skatine se dhulileyo, amaNdebele asuke eFlabhusi, ebehleze hlukuluza beMpumalanga, okudale ukuthi labo baqoqane, bahlome ngomvulo bayephindisela. Abalimeleyo esiqoqelabo esibhedlela esikhulu seGwanda bathi bahlaselwe ngomvulo ekuseni ngabantu abafika amathumi amahlanu abakade behlome ngamabhemba lamahloka. Ofileyo udotshwe egangeni njalo ubikwa efunyenwe equnywe inyawo zombili. Umqondisi wesibhedlela seGwanda uDr. Phuki Chimberengwa uveze ukuthi bayamukele isidumbu esisodwa kanye labanye abalimele kakubi. Umnumzana Limkani Sibanda osuke eNkankezi eFlabhusi ngomunye wabotsheketshe abahlaselweyo walimala kakubi. USibanda ulandisa okubehleleyo.
Zulu kungo-8 ekuseni siqeda kupheka isithola nje ukuthi sisebenze wasokuthutha abantu abaningi kakhulu isikhathi sebexotshanisana lathi mina babempambi sibanje nje sabayi-2 zenemva kakhona kwami ngigcine khonapho ngizibone vesenisemoteni zimbuya esibhedlela abe bengafika u-50 something abe sishonele ukuthi bakunganikule ukuthi vele ishona vese azindebele bangane bazibonana nandimesi ngagabulele konke la nenyawo zonke lezi.
Omunye wabalimeleyo abalaliswe esibhedlela ngumnumzana Ngqabutho Ncube olesitolo evuva njalo uthi uhlaselwe ngomunye wabathengisayo. UNcube ulandisa isisusa salolu dlakela.
Laba eFlabhusi bebehlala besiba lokuyisikhathi bona vele besekuyisikhathi bangabona nje umuntu okhuluma ishona bamthini bambambe bamkarabe yikho okudala ukuthi labana labo bagcine besiyaqubuka ngale bebuya ngapha bezosi-attacka kwacingazokulathi sesingena kucrossfire singazi lutho ngoba besekulamna sekulokhana ukuthi umuntu wonke uthitha okhulumisa indebele sokumele atshaywe njengendlela labade beyenza ngayo vele.
Umnumzana Amon Mathafeni Ncube othenga igolide eTonuthu laye ngomunye olaliswe esibhedlela ngemva kokuhlaselwa emzini wakhe ngomvulo ngabantu okucatshangelwa ukuthi bengaba yingxenye yalabo abaphatheke kudlakela lwevova.
Inyathelo bangalithatha ukuthi bakontrole abantu basegangeni labana ngoba nxa besegangeni laphana bayakule ma-claims ukuthi ngi-claim kabani nxa kungayisikho lokhu ukuthi kulama bahlala ema-claims kungcono ba-remove basuke ngoba akusahlalisi unkosikazi sithi besabile lokulala endlini balele phakathi kwamasiko ukuthi umzungela.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uthi obhubhileyo ngundodana Ncube oleminyaka ekuzalwe ngamathumi amabili lasitshiyagalombili 28 osuka eNyamadlovu. Uthi njengamapholisa bazadingisisa ngalolu daba njalo laba abayenze lesi siga bazawukhomba umuzwa lotshwala. UNdebele uthi abayisithupha kuleli qembu sebebotshiwe njalo bazomiswa phambi komthethwandaba bethoniswa icala lokubulala. Amapholisa eqembu le-Delta Troop alwisana lodlakela asuka eFairbridge koBulawayo lawa asethelekile enkambeni eGwanda ukuzoncedisa ukuqeda lolu dlakela lwemgodini. Abalaliswe esibhedlela seGwanda balindwe ngamapholisa njalo imbiko esitholileyo iveza ukuthi bazathonisiswa icala lokuphatheka kudlakela kungenani lokulimala kwabo. Udlakela lolu luza kungakapheli amaviki amabili umnumzana Baron Dube odume ngezegolide esigodini ebotshiwe ngemva kokudubula wabulala omunye osakhulayo bebanga indawo yokwemba igolide. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.